Udibethele sinalo lokuthi uPresident Mugabe akasatholakali kweZimbabwe, usetholakala kwamanye amazwe. Nxa engekho kwelinye ilizwe uyabe sebuyele eSingapore. So kani nje uPresident weSingapore osuka eSingapore ayenza imihlangano kwamanye amazwe athize. Njalo khonokho ngibona thina kuthwalisibize kanzima ngendaba zokuthi kube kulokhu kubhadala izimali zokuthi umongameli abehlala engohambileyo.
Kodwa umongameli kuthiwa uyakhulumisana ngendaba ezimqoka.
Kuthiwa athekele mina mbonani lo umsebenzi ongenziwa, sithi mhlawumbe isiphathantambo sezokukhulumisana kwamazwe. Ungaba nguminister of foreign affairs ungahamba nje lo msebenzi, njalo uhambo lwakhe lungadule kangako, yenlungathathi imali elingakakhulu. Yena upresident aphitsheke ngokusebenza ekhaya encedisa abantu, lezi mali ezisalayo ngendaba yokuthi nayahambanga zizama ukuncedisa abantu abaphathiswa nzima kakhulu lizwi lweliningi elinileyo leli, njalo lokwakha imigwaqo lama-bridge, lezi zinto esifanelazenezo ezabhidlizwa lizulu eliphosela fana lozamqolo.
Nxa engekho umongameli akula mihlangano emqoka enziwayo efana le-cabinet, ungathini wena lo?
Mbona ngathi khonokho yiko kwenza ukuthi iy'hambo zika-president zisuke zihluphe kakhulu, ngoba phela xa ehlala ehambele kuthuthile imihlangano eyaphezulu ekusebenzeni kukahulumende isukiselakale. Ngaleyo ndlela kutshengisa ukuthi wonke umuntu osebenzela uhulumende sesenzela umathanda nje, awusekho ukuthi uhulumende akhangele ukuthi ingatsha zakhe zonke zisebenzela ndawonye, njalo zisebenzela inqubekela phambili yabantu. Mbonani khona okwenza ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthi upresident ahlale eselizweni, njalo atholakale okwesikhathi esibe kakhulu.